Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngomvulo mhlaka 3 kuNhlangula 2019 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla.
Esikhala kakhulu ngakho ngama benefits atholwa ngamanye ama teachers maybe abakuma urban areas but labo bayazibekela nje but thina okwethu ngani kunzima kakhulu ngoba ama expenses ethu maningi.
Ababalisi bathi baqala ukukhalala umsebenzi namuhla bekhonona ngeholo eliphansi njalo besithi kumele baholiswe ngedola lemelika.
Kuyabangela ke ukuthi kungabi lokuhlalisekana phakathi kwelizwe. Kungaba nje loku ama-disturbances angaba khona.
Inhlanganiso emela izisebenzi ezCTU ithi ukonakala komnotho kulakho ukuphehla ukungahlaliseki elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ezimela ababalisi ezibalisa e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kanye le-Professional Educators Union of Zimbabwe zithi ababalisi abangamalunga azo bayaqala namuhla ukukhalala umsebenzi bekhala ngeholo abathi liphansi. Inhlanganiso lezi zithi njalo uhulumende kumele abhadale ababalisi ngedola lemelika. Inhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, layo ibithembise ukukhalala umsebenzi namuhla, kodwa isuke yathi isazama ukukhulumisana lohulumende. Isiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uNkosazana Melissa Chingwanangwana, usichazisele okunengi ngokukhalala umsebenzi kwabo.
Ababalisi emaphandleni singathi esikhala kakhulu ngakho ngama benefits atholwa ngamanye ama teachers maybe abakuma urban areas but labo bayazibekela nje but thina okwethu ngani kunzima kakhulu ngoba ama expenses ethu maningi ukwedlula laba abahlala e-town.
Galilayo i-allowance kanje emakhaya.
I-allowance ikhona kodwa incane kakhulu, incane kakhulu.
Selike lazama yini ukukhulumisana lomphathi ntambo wezemfundo lezinye iziphathamandla zikahulumende ezingalinceda?
Ekuqaliseni komnyaka ngoFebruwari sike saba le strike esama-teachers esadonsa for 2 weeks kwayenzwa ama-negotiation then kwathiwa sibuyele emsebenzini. Kungelanto ephumileyo sathengiswa kwathiwa imali izakhwezwa. Imali yakhwezwa nge-60 pound then after that ama-prices ama-commodities ahle akhwela lawo futhi so akuzange kube ne-difference kwahlalwa phansi sibili kodwa i-increment esayiphiwayo ayizange itshintshe lithu ngoba yonke into yahle yakhwela emva kwakhonokho.
Abanye ababalisi iwapha amazwi ongathanda ukuba tshiyela wona liqala nje uhlelo lwenu lokukhalala umsebenzi lolo?
Ngingabakhuthaza nje ukuthi sibambane singadinwa ukube silokhu sicela ukuthi izikhalazo zethu zizwakale. Sibambane sibonise abakhulu bethu ukuthi imali esiyithola incane sibambane singahambi kusasa sihlale phansi simelele ukuze ukuthi baza kuthini.
Alesabi nokuthi kungaba lokuhlukuluzwa lokwethuselwa esesike sakubona kuvelela kuhulumende nxa ababalisi kumbe ezinye izisebenzi zakuhulumende nxa sithe zakhalala umsebenzi.
Hayi, asiyesabi ngoba yonke into esiyenzayo siyenza okusemthethweni. Sanika inotice yethu 14 days ukuthi sizabe senza uhlelo lolu. So asiyesabi ngoba yonke into esiyenzayo silandele umthetho.
Unkosazana Melissa Chingwanangwana ngomsekeli kanobhala jikelele wenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ER2s ezansi yamaNdebeleni. Kusenjalo inhlanganiso emela izisebenzi ezCTU ithi ukuchabalala komnotho kulakho ukuphehla ukungahlaliseki elizweni. Inengi lithi kuthele phezu kodaba lokonakala omnotho njalo lithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyazehlulekela njengokamnumzana Robert Mugabe yena ohluthunelwe intambo zombuso libutho ngo-2017. Sixoxele unobhala jikelele weZCTU umnumzana Japhet Moyo.
Abantu bathwele nzima lapha. Akusimangalisi ke thina ukuthi sizabona ukungahlaliseki kuma sectors athize bese sike sakutshe kuqaleni ke ukuthi nxa uhulumende engazange ke ananzelele kumbe aphose ke ilihlo kumbe fake isandla ukuthi aqondise ke ubunzima lobu bevele sikukhangele ukuthi sizabona ke kusiba lokuxokozela not emsebenzini kuphela nje njengoba abantu nje bayazincedisa ezindlini lapha abaningi ziyakwazi ukuthi uZulu kasavukiyele ekuseni esiye emsebenzini bazincedisa ngokubaza ukuwelda amagesi lokhu ehambileyo ekuseni akabuyi kutsho ukuthi labo kade bezincedisa ngokutshisa ke insimbi akula mali engenileyo so yibunzima ke esihlangana labo njengezisebenzi ezitshiyeneyo so akusimangalisi ke ukuthi kulokuxokozela ke ukuthi abantu bangatshiya imisebenzi kungaba njalo lokungahlaliseki phakathi kwelizwe akusimangalisi ke lokho sikuchibe kokuhulumende ukuthi ananzelele
engabandezelwa kakhulu izisebenzi zakhe uhulumende umbona ecina evuma yini ukuzihlawula ngedola lemelika
esikwaziyo thina ukuthi esikhathini esedlulileyo uhulumende kazange avume wayebanjwa ngamandla okuthiwo ngabantu wayezevuma ngokuthi yiko okuthiwo ngabantu esikunanzelelayo ukuthi njengoba abantu beyala imali kumbe emkambo nje ekhona ayisebenzi limali sizabona ke uhulumende laye eselandela lokhu okuthiwo umkambo asikhangeleli ukuthi engapho ngokuvuma nje kodwa sikubona ukuthi hayi akala choice uhulumende usizambona esevuma kusikhathi esilandelayo ngokuthi i-market yiyo echoyo ukuthi limali kayisebenzi abaningi bayakwazi ukuthi laye uhulumende ama-services akhe amanye usecharger phela ngemali yangaphandle kwelizwe labo abantu abayibamba ke ngabantu abasebenza kuhulumende baza kuzwa njani ukuthi babhadalisa ke emabhoda lapha imali yangaphandle wena bebesebenikwa ke imali engasebenziyo xa sikhangela ikakhulu ke laba abasebenzela kwele Mandebeleni limali ke okuthiwa ngeZimbabwe kumbe imali yini ukuthiwa i-RTGS kayisavunywa bazasebenza njani ke laba abantu baza kudlani bazancedakala njani nemuli zabo besebenza kohulumende benikwa naleyo RTGS so amalanga alandelayo akusoze kusimangalisi uhulumende laye esevuma ukuthi hayi iyadingakala imali itholakale ababhadale nge-American dollar
alubana umumo uthe waqhubeka unje umnotho uthabalala ngamandla ubona elakusasa leZimbabwe liminjani
kuyabangela ke ukuthi kungabi lokuhlalisekana phakathi kwelizwe kungaba nje loku ama-disturbances angaba khona esikhathini esilandelayo xa kuyikuthi uhulumende kazange akangenele limnyama ke elakusasa nxa sikhangele kanti manga kakuhle kube lobubi ngokuthi abakhokhelayo kungani kababoni njengathi
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi ezCTU. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithe kulechukela elaneleyo elizweni. Ngokunjalo leli phephandaba lithi inhlanganiso yeZimbabwe Sugar Association ithi akumelanga abantu baxokozele bethenga ichukela elinengi. Iphephandaba leHerald lona lithi kube lokuzamazama komhlaba eKaripa ngomgqibelo. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani kwaba Studio 7, ikhuluma lo Vincent Inkala. Siyabonga kakhulu ukuthi sikwazi nathi ukuphawula ngezwe lethu kulo msakazo. Hey, siyacela nathi ukuthi mhlambe masingaba nathi sina sisupportaneni thina as amaNdebele. Sikwazi ukuthi sisupportaneni thina sonke sikwazi ukuvotela imthwakazi. So siyacela ukuthi sithole abantu abathembakeleyo abazokwazi ukumela izwe lapho bangake begijimise imali. Bakhumbula abantu abasiya kulomhlaba ebebulawa kungela sizathu. Siyacela kulokhu ukuthi asibambaneni sisupporteni umthwakazi njengabantwana abantwana bendlu nkulu yakamzilikazi. Sikwazi ukuthi nathi sikwazi siphakame njengengane zikamzilikazi. Sikwazi ukuthi sibone indlela lapho ukuthi sisaphi. Sibone nathi amaNdebele sibe namasithi yethu, amasithi alingana nomthwakazi. Kungabi ne-MDC, kungabi nezanu nje kobulawayo. Ibulawa izanu ngalolo hlobo nje ukuthi ibulawe nje kuleyo indawo yonke ne-MDC. Ingabi khona. Sivusene yethu iphathi. Kungabi khona even lona ishona eliyi-1. Asisebenzeni lokho asibandluli. Cha, asiceleni ukuthi sibe ne-pathet ngoba ngamashona kodwa aphetheyo lapho. Nathi amaNdebele siphathele sibaningabo ukuthi thina siyakwazi ukuthi nathi sibe namasithi azosilwela thina ePharlament. Kodwa manje njengamaNdebele asilanto ezosilwela ePharlament. Siyaxela. Siyabonga kakhulu.
Into yawo yokuhlala bebhizi bokufana labantu usuku namalanga lokudlala abantu kusa namalanga yiyo into eyenza ukuthi labantu bebhizelele elizweni. Basidelela kakhulu abantu eZanzibar yethu, basidelela mpela kakhulu and sebebona ukuthi vele into yonke yenziwa yibo edale maphoyisa masota yibo vele asebephethe ilizwe. Yinto eyenza ukuthi ilizwe lingabi linqubekela phambili especially bona laba abephathi bebusayo yibo vele abalecorruption eminingi. Too much corruption laba bantu labo and corruption enjalo bahlotha imali okungena ngqondo laba yibo ukuthi abona bayitshontsha okungena ngqondo okungena sikolo ongacabangile ngoba ngeke betshontshe bonke elizweni. Nalo ke idola lelo selibese lokuyisebenza balitshontsha futhi noba yiphi imali bazotshontsha futhi lesebenze lokukhwabelisayo. So vele there is no way ukuthi izibabelo ukulunga kwayo ukuthinta kufake abantu abathi abathembekileyo because azongikusa phela lapho akuna way forward. Lokho kawule besaqamba amanga besabale isizwe bethu hey kuyalunga kuyalunga kulunga kukhulu imali. Ayikho lento abantu nje abazitshele nje kwini ukuthi wona sebezobona ngabo abantu bakithi sifathi kokunzima.
Kanjani bonke balaleli bakaStudio 7 mina ngiseGwanda. Ngithanda ukukhuluma ngendaba yokuthathelwa kwabantu impahla zabo eBedi Bridge kuBorder Post. Siyakwazi sonke eZimbabwe ukuthi amaminista ezanu nabakhulu bonke bezanu yibo abalezitolo ezinkulu emadorobheni. Kazisela luphi izitolo zabo? Izinto zonke abazithathayo emabhoda lapha sokufanele ziye fakwe ezitolo zithengiswe. Siyawazi ukusela bezanu, siyabazi ukusela amaminista ezanu. Izinto lezi ezithathwayo lezo sikhuluma kanje akusuku ngaki ungabonanga izitolo zakho zigcwele. Madoda, okunye kuyasiswabisa abadala bangaka. Hayi, yanikani badala.
Le J kanjani ku Studio 7 bakithi hayi bantu abantu kuliya ngenda kuleli lizwe ukujinje lokubona lokho.
Ngibingelele ku Studio 7 ekuseni ngilalele live talk ezolo lana through efoni ku internet. Marana le memorial service kwa Buddha Bengwa. Yabona kulalo baba lo kade ubhayara lo kathathe uyisilima angazi be isilima noma uzela izolo noma unjani umlando wasezimbabwe kawazi izaphu yalilwela ilizwe so yena uma ekhala ukuthi ayimenzelani lutho izamenzelani ingekho embusweni anti balithatha ilizwe bona nalabo omgabe bathi bona babaniwini le yibo kumele ekhulume kanjalo kibo kumele kube yibo ababayenzela something not izaphu izabayenzelani yona ingazange yabasemandleni ukubusa kaloku umuntu usik kagula into zibuhlungu lapha thina singamandebele khulumela izibhayara zakho la yes.
Ngiyabonga njani basakazi ba Studio 7 yonke lesiphathele uhlelo sithanda ukubonga uNkulunkulu ngokuliphathisa lokulibusa lengabaphilile. Le khuluma ngobaba uKhumalo waseBedbridge lapha. Thina lapha eBedbridge sesithwele nzima njengabantu abasebenza kuhulumende sisebenza sihola ibond note amashopu wonke esithenga kuwe lapha. Bedbridge asalamukeli ibond note. Ungakhangela kakhulu uSpa amashopu la kaRudolph asethengisa ama-products onke ayenziwa lapha eZimbabwe like ithukela livela lapha i-Chirenze eZimbabwe selithengiswa nge-R20. Ama-biscuit avela koBulawayo i-Arinel athengiswa ngama-R5. Kati pho manje sizaphila njani nxa uhulumende egoqe izandla ebona osomabhizinesi besenza intando yabo. Akula muntu oholi US dollar eZimbabwe, akula muntu oholi rand eZimbabwe, kodwa amabhizinesi akhe onke ngingathi phose onke amabhizinesi alapha eBedbridge athengisa nge-US dollar nge-rand. Lapho esethengisa nge-bond i-rate yangkhona hayi.
Labo ke bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyanelisa ukusithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo zethu ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elemelika selethule umthetho omutsha ozabamba abantu abadinga amavisa okulethekelela ukuthi baveze konke abakuloba eminyakeni emihlanu edluleyo enkundleni zabo zokuxhumana ezifana labo Twitter kanye labo Facebook. Kule bomba ebelithiwe emoteni kwele Syria elidubuke labulala abantu abalitshumi lane izolo njalo lalimaza abedlula amashumi amabili. Sizigqibeke ezekuseni ngolunye lwezindaba ezihamba phambili eMelika. Udaba lokutholakala kwemibhobho kalula luqhubeka lusegudwini eMelika kulandela ukubulawa kwabantu abalitshumi lane edolobheni leVirginia Beach ngolwesihlanu. Isika lesi senziwe ngomunye owesilisa owamane wasukela abantu ayesebenza labo ngombhobho wababulala njalo walimaza abanye. Ukubulawa kwabantu abaningi ngasikhathi sinye ngombhobho yinto esihlala nje isenzakala eMelika. Lanxa abebandla eliphikisayo elamademokrathi besithi imithetho ephathelane lemibhobho kumele iguqulwe ukuze kube nzima ebantwini ukuthi bayithenge, abebandla elibusayo elama-Republicans kabavumelani lakho lokhu. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, umnumzana Muzobanzi Ncube.
silusizi kakhulu njalo siyabakhalela bonke abatshonileyo enhlakalo leyo yokudubula ne-Virginia Beach. Uyabona mnumzana Nkomo, into ekhona lapha nge-America ngendaba yembobho leyi iyahlupha kakhulu ngoba as long as i-America ikufakile ku-constitution yabo ukuthi khona abantu balelungelo lokuthi bethwale imbobho, kuzaqhubeka abantu lokho bedubulana mahlayana. So njengoba sikubona nje kusala kusenzakale e-America. So into ekhona lapha singathi siyakhangela amanye amazwe, sikhangela even ilizwe lakithi lenele leZimbabwe linjalo. Uyabona ukuthi into zokuthi khona umuntu uthethe umbhobho uhambe wadubula abanye asonto evamileyo kangako. Imbhobho kuphela lapho siyizwa nxa ikhala kudutshutshulwa abantu bakithi bedutshulwa i-ZANU PF kuphela, i-army leyi bebulala abantu bakithi. Yikho kuphela lapho esizwa khona imbhobho, kuthiwa khona umbhobho usetshenziswa ukuthi ubulala umuntu eZimbabwe. Otherwise kungalutshwana nje ukuthi sizwe kuthiwa umuntu uthethe umbhobho uhambe wangenela abantu wabadubula emsebenzini kumbe esikolo njengoba sihlala sikubona lapha e-America. Khangela amanye amazwe anjengeCanada lapha even khona ngapho kubo-Britain, uyabo, asonto ezivamileyo lezi ukuthi khona uze kuthiwa khona abantu bayadubulana ngoba imithetho yakhona ayivumi ukuthi umuntu uyaphuma ukuba lo mbhobho nje mahlayana. Sakubona kusenzakala lapha e-New Zealand few months ago, ukhona owasuka lo wathatha umbhobho laye wahamba wadubula izizwalwane zama-Muslim wazibulala nje zonke sibili, over 50 people that died. Kodwa sabona ukuthi khona u-Prime Minister we-New Zealand bahle bavuka betshintshile ini imithetho yembhobho, bahle bayekhipha le imbhobho yabo le yebulala abantu kakhulu, benza imisebenzi etshengisa ukuthi khona into le kayilunganga ukuthi khona abantu bephomba ukuthola imbhobho nje mashana. Kuzaqhubeka lokho kusenzakala e-America eqinisweni mnumzana Nkomo.
Kambe ngonganani umonakalo obona ulakho ukwenza abantu beMelika baguqule imithetho yabo ephathelane lokuthengwa kwemibhobho?
Uyabona ukuthi e-America uhlupho ukuthi khona ilungelo lokuthi uphathe umbhobho is a constitutional right, unlike amazwe amaningi. So ukuthi khona imbhobho ye-amendment leyi yenziwe lapha e-America, kumele ukuthi kuze kugcine maybe kudutshulwa bona ama-politicians ngokwabo khonapha e-Washington DC lapha imithetho yakhona ephuma khona. Yangithola kuhle mnumzana Nkomo, ngoba nxa kuyabe lokho kusenzakala sikubona kusenzakala kubo-Florida nje la kubo-Colorado la khona phe Virginia kunje, izindawo ezikhatshana kakhulu le-Washington DC, ngaphandle kuthi kuze kwenzakale umonakalo wonalo kibo bonabo abantu be-Congress sivili kuba-affecte ngendlela yokuthi labo bebona ukuthi hayi into yembhobho le kumele ukuthi itshintshwe sivili kakhulu.
Kwezinye izigaba ezifana le-Texas abantu bayavunyelwa ukuthi bazihambele nje esitaladeni umuntu egaxile i-AK-47. Uthini ngalokho?
Ye, ikho khonokho engujoyo sibili ukuthi ukuthwala umbhobho lapha eMelika kulilungelo labantu okuvele kubhaliwe esisekeleni sombuso we-America. So as long as nje khonokho kungatshintshwanga sibili, kupha amandla kuma-state ukuthi khona ama-state azitsholo wona ukuthi khona ingadlangadla lezi abantu bengazithwala njani. Into embi sibili naleyo ukuthi khona nxa uyabona umuntu nje ezithwalela inkalakatha yengadla kungelangisho ukuthi umbe kulempi kumbe kulolu tho olukhona nje, uyabona yinto it's very intimidating, it's in own nature sibili ukuthi angeke siphome ukuhamba sithwele imbhobho nje sonke phela sesisempini lapho, yabo impi leyo sibili mnumzana Nkomo, and angikuboni kuyinto elungileyo mina lokho.
Umnumzana Muzobanzi Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika eVirginia, sixoxela ekhona le eVirginia.
Bye.
Sanibonani, sanibonani, siyanibingelela ekuseni kunje koBulawayo kontuthuzi yathunqa komfazi ushaya indoda. Lingaba livuka njani ePlumtree kutitshi mama kaThini makamwangu. Ingoma emnandi ke leyo isigqibela uhlelo siphiwa yisinazo Tsholotsho Nkaeli njani enkabazwe kwekwe Harare eSalisbury linjani livuka njani. Nazo besabela ke kamnandi lapho sithi amhlophe basanda kwethula ke idlalete labo elesihloko esithi Drums of Matopoza. Ingoma ebikhala ke yiyo ke ngomnini isihloko dlalate ethi Drums of Matopoza. Ayike kwanele kodwa singake hlukane sikhangele ebezihamba phambili. Ababalisi bathi bayaqala ukhala lomsebenzi namuhla bekhonona ngeholo eliphansi njalo besithi kumele baholiswe ngedola lemelika. Inhlanganiso yezisebenzi ezethithiyo ithi ukonakala komnotho kulakho ukuphehla ukungahlaliseki elizweni. Ayike kwanele likhumbule zikhona ezakusihlwa ngu-half past seven kodwa okwamanje. Kayehlukane asanganeni kweze kuseni ikusasa ngu-fast six. Olivalelisayo nguntungamili Nkomo litshone kuye.